Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Sifiso Ndlovu akubethoroka ingcwethi kwezokulima njalo elilunga lenhlanganiso yebulawayo Global Consortium usichasisela ngohlelo abalalo olokufundisa abantu ngokufuya imbuzi kanye lomhlangano ozayo.
Sifiso Ndlovu akubethoroka mhlaka 25 May ye-Africa Day siyabesibe conference emayelana lokufuya imbuzi kunxuswa abantu bonke obaba omama abatsha esithi ngama-youth abasanda ukuqeda isikole abakhangelela ukuthi mhlawumbe kuyini abangakwenza ngempilo zabo ule ndleko ezithize ukubana umuntu abe yingxenye yawo ekufundeni lokhu kule mali emele zikhitshwe yikho okunye engikufisayo yikuthi ngicele labo abenelisayo ukuthi mhlawumbe babhadalele izihlobo ikakhulu ama-youth abangenelisiyo mhlawumbe ukukhipha izimali babasponse babuye kulo umhlangano ukubana bazofunda mayelana nokugcina imbuzi ukufuya imbuzi kubonakala ingani yizo eziphatha kuhle umzimba ukwedlula inyama yenkomo njalo siyakhuthaza ukuthi abantu babuye ngobuningi babo ngoba kwesikhathi kunzima ukuthi wenze ibhizinesi uwedwa kukanti lingaqoqana libambane asithi libumbe kumbe i-cooperative kumbe i-trust kumbe i-business kuyasebenze yikho okwenziwa yinhlanganiso yethu leyi okuthiwa yibulawayo Global Consortium yiyo ebumbe i-conference leyi ibulawayo Global Consortium yona iyi-business erejistwe e-UK injongo yayo yikukhuthaza abantu abahlala emazweni loba kungathi eCanada, eAmerica, eUK, Australia ikhampani leyi incedisa labo bantu abahlala emazweni abalesifiso lothando lokufuya ekhaya yikho-ke thina esisekhaya yithi esigcina izifuyo zalawo ama-investors ahlala emazweni.
Umhlangano lo uzabaphathisa ngani abantu njalo ngobani abanxuswayo?
Abatsha bazathola ukufunda okutsha, abasebevele sebeqalisile bengama-breeders be-experience bazathola ukugcwalisela lokhu abavele bekwazi njalo labo bazashare kumbe bafundise abanye abafuna ukuqala lolu hlelo lokufuya imbuzi. Kungapheleli khonapha ku-conference okokuthi you know enyangeni ezintathu umnyaka stopa amafoni azibani ngahlana nawe ku-conference laphana wathi uyathengisa imbuzi hayi sengithole okuyiploti kwami ngathola yini ezingu-10 ngathola yini ezingu-20 njalo njalo.
Abesifazana-ke liyabaphathisa njalo bayaphatheka yini kule imhlangano?
Omama labo banazo inhlelo zabo esibabekele zona mhla we-Pan-African Women's Day kodwa mhla we-Africa Day sibiza wonke umuntu obaba labo mama kodwa omama sizabe silayo eyabo i-special edition mhla we-Pan-African Women's Day.
Kuyini okunye elikwenzayo okuphathelane nenhlelo zembuzi? Liyabafundisa yini abantu abalimi ukuthi bephatheke?
Abalimi sibakhuthaza kuso sonke isikhathi ukubana bafuye imbuzi. Ubuhle bembuzi yikuthi lo mfuyi ogcina inkomo uyakwanisa ukubana angezelele izifuyo zakhe ngembuzi ndawonye kungawoni amadlelo ngoba ngokuthi imbuzi zona zidla izihlahla, zithanda ukudla izihlahla, inkomo zidla utshani, so akula ezaqedela eyinye ukudla. So ngeyinye indlela yokuthi abalimi bakhweze izikhwama zabo, bakhulise izikhwama zabo ngoba kwesinye isikhathi angazi abantu babezokuthiwa hayi indawo enje abantu sebe-overstockile sebefake inkomo eziningi. So usually indawo ezinjalo ziyabe zifuna ukuthi nxa umuntu kumbe efuna ukukhweza ukwengezelela izifuyo zakhe kungaba ngcono ukubana adinge imbuzi nxa kuwukuthi vele inkomo usenazo kunokuthi adinge futhi ezinye inkomo ngoba kungaba lomonakalo emadlelweni nxa inkomo seziningi ukudlula indawo leyo efanele ukuthi ithwale inkomo.
Kulabo abafuna ukuphatheka kunhlelo zenu?
Inumber ngu-0775 369910 0775 369910 9910. Ku social media sikhona ku Facebook na ku Instagram. Bulawayo Global Consortium. Kule Facebook page, kule website njalo okuthiwa Bulawayo Global Consortium. Ibulembe Farm bengathi sidinga kule Facebook page yeBulembe Farm njalo sikhona la ku Facebook. Yonke information ye conference iyabi khona kuma platforms wona lawa. Abanye nje bengasikhangela futhi kule yini platform okuthiwa yi No Place Like Home. Mathebelele Returning ku Facebook. No Place Like Home, Mathebelele Returning. Lakho siyabe siposta khona sifaka i-information ye-conference yonale.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Sifiso Akbetoropa uMaNdlovu esixoxelayo ekoBulawayo.